esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wemali owe-monetary policy. Umangutshika uthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba abatshayeli bamaroli akwamanye amazwe abadlula eZimbabwe sebelomkhuba wokutshintsha imali yabo yaphandle emkambo womkoto okwenza bathole isiningi ngama-bond note kugcine kudala ukuba intengo yalawo mafutha elizweni ibe phansi kulasemazweni angomakhelwane. Idolobho le-Beitbridge licine seliphelelwe ngamafutha ezimota ngeviki eliphelileyo kubangela izihambi ezivela kwele South Africa ezikade zithenga eZimbabwe ngenxa yokuwa kwesithindo se-bond note nxa siqathaniswa nerandi emkambo wensitha. Umangutshika uthe lokhu kuzamele kuphele ngenxa yokuba ilizwe lizagcina liphelelwa ngamafutha njengoba lihlezi lingelamali yakwele Melika yokuthi lenelise ukuqhubeka lithenga lawo mafutha eqedwa ngabatshayeli kwamanye amazwe.
Ibhanga selaziswe ukuthi abatshayeli bamaroli avela kwamanye amazwe edlula ngaseZimbabwe sebelomkhuba wokuntshintsha imali yabo yakwamanye amazwe emsinyeni omnyama ukuthi yande bese bethenga amafutha ezimota besebenzisa intengo eyiyo esemthethweni. Ngakho-ke ukuze siqede lolu dubo kuqala khona manje, bonke abatshayeli bamaroli bakwamanye amazwe abadlula ngasezweni leZimbabwe sekufanele bethenge amafutha amaroli abo ngemali yakwamanye amazwe.
eleZimbabwe lifuna imali engangezigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili amadola akwele Melika ngenyanga ukuze yenelise ukuthenga amafutha ezimota aneleyo. Lokhu kubuya ngesikhathi ilizwe likhangene lokuswelakala kwemali yaphandle yokuthi ithenge amandla kagesi ingqolweni lamanye amabele. Umphathintambo wogatsha lwezenotho umnumzana Mthuli Ncube ugcizelele ukuqakatheka kokuthi ilizwe lilondoloze imali yakwamanye amazwe eselizweni. Ekhuluma kulowo mhlangano umnumzana Mthuli Ncube uthe ugatsha lwakhe lusebenza ndawonye lebhanga elikhulu ele-RBZ sebevule ama-akhawunti azagcina imali yakwamanye amazwe ashine lama-akhawunti azakuba igcina imali yakuleli yama-bond note. Uthe lokhu kukhangele ukuthi kuzenza uzulu enelise ukugcinisa imali yakhe ebhanga engazathi ukuthi leyo mali yaphandle ingahlanganiswa leyama-bond note.
Ngokubona kwethu sibona ngani imali ekhuphukile kuzaphathisa sebili ukuthi abantu imali zabantu zingabuthathwa kalula zibe eroded by inflation. Angithi sivula ama-FCA accounts ama-Nostore FCAs sakwehlukanisa futhi lakuza-RTGS FCAs abantu bangazigcina izimali zabo emabhenki ama-US dollars abo akulamntu ozawahlupha kala umntu ozathatha imali yabo. Ngapha kwi-inflation futhi sesifake lokuthiwa khona i-reserve requirement yamabhanga i-5% okwenza ukuthi khona kungabe le mali eningi kakhulu eyenza ukuthi kube ne-inflation eneyo. So mbonani kuzaphathisa sibili.
Kodwa unjalo uzulu weZimbabwe uthi lowo mbiko we-monetary policy awulandulanga udaba oluhluphayo kwezonotho ukuqeda udubo lokwehlukanisa kwemali ezikumakhalekhukhwini kumakhadi amabhanga kumbe ama-RTGS kanye ne-bond note okuyikho okuletha ukuntshintsha kwemali emsikeni omnyama. Ekhuluma ne-Studio 7 umnumzana Leo Maphosa uthe kubalulekile ukuthi ababona ngezomnotho welizwe benelise ukuqeda udubo lokutshintsha kwemali emsikeni omnyama okuyinto usibalukhulu we-RBZ angangenelisi ukuyilungisisa.
Asayenza kubona lokhu bekwenza nxa sokubona sebetshela abantu ukuthi beletha ama-US dollar bebhenki ama-US dollar sebe sesesaba ukuthi abantu laba bengaphinda besitsho nje. Njalo okunye esingakhuluma ngakho nge-monetary policy leyo ukuthi akakhulumanga izinto ezifunwa umuntu osesitradini. Akakhulumanga ukuthi imali lezi esizibonayo zitshintshwa zivela ngaphi njalo bona abazenza nje.
Embikweni wakhe namhlanje umnumzana Mangusha Ncube bathe imali yama-bond note izahlala ikhona elizweni kodwa abantu sokumele babe lama-akhawunti emali yakwamanye amazwe nemali yakuleli okuveza sobala ukuthi udubo lwemali sasekhona kwesikhathi eside. kusenjalo umnomzana Mthuli Ncube usedilize ibhodi enhlangano ebona ngokuthelisa elizweni eZimbra esithi lokhu kuzaletha ukusebenza kahle kwaleyo nhlanganiso. Inhlanganiso yeZimbra idume ngokukhweza imithelo yayo ngendlela esilimaza amabhizimusi amaningi elizweni, njalo ukuqila nokungasetshenziswa kahle kwaleyo mali sokulethe ukuthandabuza kuZulu kundlela leyi inhlanganiso esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.